ngivumelana laye umnunzana uJoe Biden ma ekhuluma ngomuyo Desmond Tutu ukuthi ngumuntu obephitsheka kakhulu ngamalungelo oluntu, njalo nguye umuntu ozwakale isikhathi esiningi ehamba ekhankasa ekhankasela ukuthi iSouth Africa ithole uzibuse, njalo ekhankasela ukuthi amabhunu ayiwona adincindezela abantu izolo. I-America lamanye amazwe abesekela lamabhunu bezama ukuthi befake amandla wonke ukuthi amabhunu lawa ekele umbuso wabo ochuku, umbuso wabo okuncindezela abantu abamnyama. Uzakhumbula ukuthi uDesmond Tutu ngumuntu obekade enenhliziyo yoxolo kakhulu. Ukhumbule imisebenzi yakhe ayenzileyo ku-Truth and Reconciliation Commission eyiyona eyadala ukuthi kukhunyelwane umlotha phakathi kwamabhunu laye wonke ubuntu weSouth Africa obekade encindezelwe kakhulu abantu abansundu. So ke ngivumelana laye uJoe Biden ukuthi uDesmond Tutu ubambe iqhaza ngendlela enhle, indlela edala ukuthi libemzwisise, njalo bekubone kufanele njenge-America ukuthi iSouth Africa beyifakele izijeziso ukuthi ilunge, ivumele uluntu ukuthi lube khona, ivumele abantu abansundu ukuthi lawo bebe lamalungelo abo agcweleyo. Sithi-ke ngalawo kahambe ngokuthula ubaba uDesmond Tutu.
Yebo, uBiden uthi uThuthu nguye owenza uhulumende weMelika waguqula indlela ayebona ngayo uhulumende wabancindezeli kwele South Africa. Ungathini nxa sikhangela eMelika lamhlanje ukuthi abanye abantu abansundu balokhe bekhala ngokuthi bayancindezelwa?
Siyazi impela ukuthi iAmerica ivele indaba yokubandlulula unsundu, akusinto ukuthi siyayiphumputha ukuthi into esicabangelayo. Uzakhumbula ukuthi akunsuku ngaki zidluleyo omunye umama owayelipholisa owadubula umuntu omnyama at close range, wamdubula wafa esithi yena ubecabanga ukuthi usebenzise i-taser gun. Kamishwa i-taser gun and the loaded gun yizinto ukuthi ungehluleka ukuthi nxa ulipholisa ubone umahluko. Uye donsa i-trigger sibili udubula uzitshela ukuthi wena udonsa i-trigger ye-taser. Yinto eyenzakeleyo yona leyo nkomo, okutshengisela sobala ukuthi hayi i-America isasekhatshana kakhulu ukuthi iqede indaba yokubandlulula abantu abansundu. So i-America nkomo kulobunzima obukhulu kakhulu, ayisiyo yodwa nkomo, iyafana xathu le-Britain nje. Okwalapha nje ukuthi kunganeno ngoba akufani ekuthini abantu bebe bebulawa nje mahlayana ngamapholisa njengalokho okwenzakala kini ngapho. Kodwa ke uDesmond Tutu imbali yakhe ayichiyayo kulomhlaba ngoxolo lokuthi amalungelo abantu kumele ukuthi ahlonitshwe, kumele ukuthi umuntu wonke azizwe khululekile lapha khona, kungabi lomuntu ozabandlululwa. Yiyo imbali kamuyi uDesmond Tutu ayichiyayo kulomhlaba.